very, very good night.
Siyabonga Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhla ka 8 ngoNcwabakazi 2015. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshana njani izulukandaba olamukela emoyeni ngenjabulo nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje. Iziphathamandla zikamanisipala wedolobho leChitungwiza lelemaswingo izolo zitshise impahla yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni zamadolobha lwa.
Even lanxa nje kungayisiki ukuthi abantu bafuna ukuphila kuma pavement lapho kakusahambeki uyakwanisa ukulwisana nomuntu nje ngenxa yokuthi sugxoka amatamatisi.
Izakhamizi zeGwanda South zikhala ngamagqwetha ezithi azithathela izifuyo.
Mina apply ngoJanuwari akakaphumi, kuyinto enzima kakhulu ngoba asikwazi ukuthola imisebenzi. Right now we unemployed, asithola umsebenzi masifika ngale bathi bafuna ama-permits wakhona, asazi kwenzakalani.
Izizalane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezalobisa ukuthola ama-permits okuhlala lokusebenza kulelo lizwe okusemthethweni akhala ngokungatholakali kwala maphepha wona ilanga lokuthi kugcitshwe ukuthi athathwe nini selisiyafika. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona phaya emsakazweni weStudio 7. Amapolisa kamanisipala wedolobho leChitungwiza laseMaswingo achise impahla yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni amavenda izolo. Lokhu kulandela ukwenziwa eHarare kumalanga asanda kwedlula. Inani labaphila ngalo msebenzi wokuthengisa ezitaladeni bese liqanise kakhulu kulandela ukuvalwa kwamafekitali okubangele ukuminyana kwabathengisayo laba kade sebethengisa yonke indawo kunye lentubeni zezitolo. Isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Informal Sector Organization umnumzana Promise Mkhwananzi utshele iStudio 7 ukuthi eHarare amapholisa kamanisipala elokhu edlala elikamangoye leGundwane labathengisayo laba.
Akumanga kuhle, into zimanga kuhle ngapha. Ebusuku banamuhla kuchisiwe eChitungwiza, into zamavenda zichisiwe. Akazili zichisiwe mbani, kodwa kuphola ngina bonaba abachisa into zamavenda ngathi harasi. Njalo eMaswingo amavenda axotshiwe ngendaba yokuthi abantu lapha abangaya khona bayaphenduka ezitaladeni bezothengisa.
Ungasitshela nje ngamafitshane ukuthi labo akade bethengisa impahla okuthiwa kazisavunyelwa ama-second hand kuhamba njani?
Lokhu kwabhalwa nguhulumende ngokuthengisa impahla zabantu labo abathengisa ama-second hand clothes. Kodwa inhlansi yakhona ukuthi singathi uphalamende walile lindaba leyi, so khathesi nje iyahluzwa edabeni elikhulu lephalamende ukuthi kubonakale ukuthi ngamamemba zephalamende ngasiza ngokunga-aphruvi. Ngiyatshekwa kwi-budgetary proposal kuyakumele i-aphruvwe i-parliament. So ama-members of parliament ayafunga athi wona asuke aphruve ngoba yiyo indlela yodwa abantu abangenikisa ngayo ukuthi bazigqokise impahla abanazo le.
Lo-ke ngumnumzana Promise Mkhwananzi, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Informal Sector Organization ubekhuluma leStudio 7 eseHarare. Kunjalo nje umphathintambo wesigaba seHarare unkosikazi Miriam Chikukwa uthi sokudingakala ukuba idolobho leHarare lilungisise ukudingakalayo endaweni ezisanda kusungulwa ezabaphila ngokuthengisa emgwaqweni amavenda. Intatheli izindaba yethu uMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Unkosikazi Chikukwa utsho lokhu ngesikhathi ehambahamba ehlangana labantu abaphila ngokuthengisela phakathi laphakathi kwedolobha leHarare, ethi kuqakathekile ukuba besebenze kakuhle ngokusemthethweni, ethi umasipala waleli dolobha kumele lungisise ngesiphangiphangi konke okudingakalayo endaweni ezintsha ezinikezwe abantu ukuba besebenzele kizo. Umnumzana Promise Mkhwananzi wenhlanganiso emela abasebenza bezenzela eZimbabwe Informal Sector Organizations iso uthi amavenda abhekana lobu nzima bokuba lezi ndawo zikhatshana njalo zingelaphi zimusi elihle likhanyayo. Lezi nto ezidingakalayo bena bebhadaliswa izimali njalo kulobudlwangudlwangu obenzakalayo.
even lanxa nje kungayisiki ukuthi abantu bafuna ukuphila ema pavement lapho kakusahambeki uyakwanisa ukulwisana nomuntu nje ngenxa yokuthi usugxoka amatamatisi
ukuthi amavenda amaningi lokhu engakathakazelele ukuyasebenzela endaweni lezi ikakhulu eziphandle kwedolobha. Umnumzana Obert Dube oyisakhamuzi seHarare ephila ngokuzenzela uthi ukususa kwamavenda kuphathise kakhulu ukuba kube lokubetha komoya phakathi kwaleli dolobha.
Awusoze ukuthi umuntu abhadale idola i-R5 yokuhamba lokuya phenduka uyathenga ibhanana amabhanana e-R2 ephandle kwedorobha. Ikhansili lizibhadale dola 25 cents, idola lingelikakhansili i-25 cents ngikahulumende. Kodwa iproblem yokuthi imisika enkono isithethwe yilabo abazana labakhulu bakhulu bekahulumende.
Umasipala weHarare ulungiselele abantu indawo ezingaphandle leziphakathi naphakathi kwedolobha ukuba abafuna ukuthengisa bethengisele kizo bebhadala inhlawulo njalo besebenza ngokusemthethweni. Kodwa amavenda athi lezi ndawo azilakho konke okudingakalayo okwenelayo okufana lezambuzi lempompi zamanzi. Uchikukwa uthi imisebenzi enje iyadingakala okulabantu abaningi khona njalo uzafuqa ngokwengezeleleyo ukuba umasipala enze lokhu ngesiphangiphangi. Amavenda amaningi asuswe phakathi kwedolobha leHarare noma amanye lokhu ebuya ethengisa ecatshela nala amapholisa kamasipala. Ngimele iStudio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Izakhamizi zeGwanda South zithi sezikhathele ngokuthathelwa izifuyo ngamagqwetha asebenzelana lamapholisa ezethusela. Sixoxele sinye salezi zakhamuzi uMr. Eke Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
IGwanda South yindawo elenkomo eziningi, yindawo elembuzi eziningi. Bathi ngokuswelakala komthetho sekulamaloyazi owathola enzini engabangani balabo abacathengelwayo ukuthi bathathe isifuyo zabantu. Abantu bona sebesiba ngabantu abaphezulu ngoba nxa laba abalandela umthetho welizwe bengani babakhomba ukuthi impahla yami ithethwe nguwe bathi sizawuhambisa emalweni yethu. And for sure labo abalandela umthetho bekhangele bakubona ukuthi laba babathathela impahla banamaloya ngoba nanka ahlale esendlini yabantu.
Manje selike lazama ukudinga inuncedo emapholiseni?
Akusizi. Nxa ungakhangela imbali yeGwanda South lamanye amapholisa abakhona phakathi ekuthatheni impahla zabantu, sengake ngazama ukuthi ngikhulume laba ama-newspaper ukuthi indaba leyi ibe iphume emaphepheni abantu babale. Mhlawumbe amapholisa amanye azaba lamandla ayengenela ngoba akusizi kunjengezindlala zodwa. Labo abanamandla abanama-lawyers bathatha kumbe imbuzi yomuntu idliwe. Nxa lo mnikazi angakhuluma uthathelwe isibaya sonke way yokuthi vela kuqala ukuvula umlomo.
Kukhona yini okunye ofuna ukungezelela?
Into engifuna ukuyingezelela ukuthi amapholisa lawo nxa ebekiwe esigabeni zona lezo engahlali isikhathi eside ngoba agcina lawo esekhumisana ubusela namasela wona lawo sekungezinye indlela zokuphila. Siyafisa ukuthi abomthetho babe khona phakathi kwethu basisize nothi bancedise labo abephula umthetho. Kugcina kungasasisizi thina esiyilandela umthetho. Uma ngikhangele bonke abantu regardless of their political sides.
Lo ke ngumnumzana Eke Moyo isakhamuzi seGwanda South bekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le eGwanda South. Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezingakatholi amapermit azo awe EZSP zithi sezihlalele evalweni njengoba sekuyinyanga kaNcwabakazi, okuyinyanga lapho uhulumende wakwele South Africa athembisa ukuthi uzabe eselugoqa lolu hlelo. Labo abathola incwadi zokuthi sebewancitshiwe amapermit la labo bathi sebephelelwe ngumphako njengoba bengakaphiwa ithuba lokuphikisa ukuncitshwa kwabo lokhu. Okuningi asikuzweni kuBenedict Nhlapho eseJohannesburg kwele South Africa.
Ekusungulweni kokuphiwa amapermit ezSP ngolwezi ka-2014, ugatsha lwendaba zasekhaya kwele South Africa lwazisa ukuthi kufanele kusiyaphela inyanga kaNcwabakazi lonyaka umuntu wonke esetholile ipermit yakhe ukuze lo hlelo luvalwe ngenyanga kampandula. Lokhu sekulethe ukukhathazeka okukhulu kuzinkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezingakatholi amapermit azo ngesikhathi sokusele amaviki amathathu nje kuphela ukuthi inyanga iphele. Isizalwane seZimbabwe umnumzana Mpilo Mzila uthi usechiche inyawo zaze zangena esiswini elogetshelwa kuthiwa alinde.
Mina apply ngoJanuwari akakaphumi, kuyinto enzima kakhulu ngoba asikwazi ukuthola imisebenzi. Right now we unemployed, asithola umsebenzi masifika ngale bathi bafuna ama permits wakhona, asazi kwenzakalani.
Uthe sokumkhathaza kakhulu ukuthi banengi abafake izicelo zama permits la ngemva kwakhe kodwa sebawatholile awabo.
Kuya ngethusa kakhulu because we don't know what's behind that. Mhlawumbe rejectiwe noma sithengisiwe noma kanjani, asazi kwenzakalani because anything can happen. Every time masifonela bona basela ukuthi we should wait for their call for the outcome of the permit kodwa sazi ukuthi yobeyani lo outcome.
Ngakolunye uhlangothi ihlanganiswe yePASOP ithi ikhathazeke kakhulu ngokuqonga kwenani lalabo abebefake izicelo zokuthola ama permit la asebethola incwadi zokuthi sebancijiwe. Enyangeni ezimbili ezedluleyo inani elethulwe lugatsha lwendaba zasekhaya belitshengisa ukuthi sebesedlula izinkulungwane ezimbili. Le yinto efakazwa njalo izintatheli ezibhala kakhulu ngendaba zeZimbabwe ezithi sezihlangane le ndaba eziningi zalabo asebephiwe insuku ezilujumi nje kuphela ukuthi baphume baphele kwele South Africa njengoba sebencitshwe amaphemithi la. Intatheli eZimbabwe umxolisi Ncube uthi ukuncitshwa amaphemithi la kuzenza impilo zalaba bantu zihle zifike emaphethelweni kwele South Africa.
Kusuka kube lula kakhulu nxa uphethe ipermit ukuthi wenze amalungiselelo mbe ngithi mina uplane kahle izinto zakho ngoba kuyabo kungekho lapho zathi uthi uyangena khona bakutshele ukuthi hayi lapha asingeke uthathe nxa uthi wena uphethe aslam. Kukanti lase uhambeni futhi kuba lula nxa uhamba uphethe ipermit kule passport le permit usungaphuma elizweni.
Umnumzana Mzila uthi akulunganga ukuthi kuthiwe uncitshwe ulutho abanye baluthole wena ungaphiwa ngisho lethuba lokuphikisana laleso sinqumo.
Mina I believe ukuthi kumele bakwene i-government ivule another plan eyabantu abarejectiweyo and they must state the reason why berejectiwe. Umuntu angaphongu rejectwa without a reason because kubuhlungu umuntu lowo ngubaba wengane, umama wengane, unefamily ukuthi naye abhekelele umndeni wakhe.
Inhlanganiso ezindenge ezilwela amalungelo ezizalwane zeZimbabwe zithi ziphakathi kokuthintana logatsha lwendaba zasekhaya ukuze kube lo mhlangano ukuhlaziya ukuthi lolu hlelo luhambe njani njalo kuphunywe le ndlela zokulungisa lokho okonakeleyo. Ugatsha lwendaba zasekhaya lona luthi wonke umuntu uzabe seyitholile impendulo yesicelo sakhe ngesikhathi sokuvalwa kwalolu hlelo ngokusemthethweni ngumpandula. Imele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapho.
Levalaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC lisimamba kumagagasi aku 909 medium wave laku short wave 4930 5940 laku 15455 kilohertz. Okwamanje ke sengilichiya izandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwethu lwendaba eziphathelane labesifazane.
Siyalamukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lelami usithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo sixoxa lonkosikazi Priscilla Mosihayirambo yemushonga, ilunga ledale lephalamende njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Welshman Ncube. Sikhuluma ngodaba obelusegudwini kuliviki olokusetshenziswa kwempahla esezike zagqokwa lokunye okuninginingi ikakhulu okukhathaza abesifazana. Siyakwamukela kuhlelo. Lakathesi lokho umi ngombono lo yini?
Yebo, lokho ngikhona umbono nalo. Ungakhangela lanxa ufile. Ukhiphe impahla zomfile. Utop nayo sezibizwe sezibizwa abantu. Awuzawubona utop nayo ukhiphe amabhrukhu ezibizwa abantu. Ngiba siyakwazi ukuthi mina ngizithaya sonke ezibandlayo. Kodwa lanxa singakhangela owamalanga wona lawo akhona sizikhangela into yempilakahle. Kunezinto ezihiphayo kakhulu. Ngoba nxa umfuza kuzakuthuthela indawo yonaleyivele yindawo ethatha umkhuhlane lula lula. Ayisikho kuphambanisela omama kuphela ngoba omama kona laba bazahlangana labo uba sebekhiphile nale mkhuhlane. Yikho kuthi singamangali nxa yenye imikhuhlane sikhane sibe sibe ebizweni.
Kukhona njalo osanda ukukhuluma ukuthi ngabe abantwana bathatha izibongo zabo mama akumelanga bethathe nje zabo baba kuphela.
Angizange ngitsho ukuthi abathathe izibongo zabo baba zabo mama bachiza ukuba ngathi khona umuntu kumele anike ilungelo lokuthi azikhethele ukuthi sinibizele kwaba kumele kamama wafuna wonke mina ngithi ngangithethe umshonga umshonga kasekho akungimezi angizange ngibe lomntwana la akungazi ukuthi impe ngidusana lelizwe lakhe engizakwenza nje mina ngiyimali yokuthi ngifuna ukuthi ngiyefake ibizwele kababa wami umisayela ngize ngifake ibizwele kamama wami uncuka ngoba akhethi bene ngumisayela kusho so khathesi sengizaba ngumisayela kuncuka ngoba ngifuna ukuthi ibizwele kamama wami libe khona khonokho ukuthi singavula ukuthi umuntu ongumama wakuzalayo owawuphalayo isisini ngenyanga yona lezi wakuphalayo wakumunise ngiyokubeku sibe sesithi hhayi ngeke wona ibizwele kamama wakho kutho ngoba kuqinise kusa nabantu abaye sebekhulu isiteni nasebenzini kuze umuntu ukuthi upriestly lishona yini ngibizwelekhe ngibonke ngile gazi lokushona ngile gazi lokuzwelekhe so nxa kuyukuthi okulenzayo ukuthi lingizwe ukuthi ngishona yini ngibizwelekhe kuyukuthi yiphi ngoba ngithiphe ibizwe liyabakha simele sengizathatha ibizwele kamama wangimilisake naphansi njalo mina sengikhuluma ngathi umuntu omanziwe kuphela ngamaqiniso sibili ukuthi uyabe nguye umzali wakho umama wakho uba kuzakhela ukuthi nangu ubaba wakho kodwa noko awutshela ngoba uphuma kuye esizweni sakhe so vele kangibuyisisa ukuthi abantu bayebe besithi umuntu kumele athathiwe so angizange ngithi lakashiya amabizo angobaba wakho angikwazi ukuthi sekhuluma khona kokunye ngathi umuntu ngiyakhetha ukuthathelika mama ngiyakhetha ukuthathelika baba ngiyakhetha ukuthathelika kuwale mama njengalokho engizakwenza mina umele ngizenyele ukudinga.
Yebo, kuyezwakala. Umbuzo wami ugcina ungathi umumo oselizweni womnotho lo uthwalisa nzima kakhulu yini abesifazana kulabo esilisa?
Ye, kakhulu. Lokho vele kuhlela sikukhuluma ngoba vele umama ngiyokhangela izinto zesekhaya nxa kuzapheka kumele kuhle kasoba kucabanga yini kuzaziwa ngomntwana umntwana engahamba ngesikolo umama izinto zonke zingalizesizikhulumayo amasanitari yeuhambe izibhedlela ukhanyelwa ngabomama nxa ukhangela ukuthi ukudubela uyabe ukubona ebusweni kwabomama kodwa kumele njalo sikubone ukuthi lakho sokushukuluza obaba ngoba ungabona kathesi okubulawa kwezomama ngabobaba ukuchayele nomama ngabobaba ijenisa ukuthi nxa umuntu sekhethu ukuba ngubaba ngokuba kulokhu yaziwa ukuthi ngiyezi ngiyothi nxa ngafika ngikhaya kuhle ukuthi hayi siyabonga amajesi siyabonga babazili ngiyabonga nobeshu ziphathelenje nxa umsesezasengezeni engaphathanga ngibathonyeleli ngoba mina umama sengigijimele ngayethenga amabhere emozambiki ngabe uyabe sengibaba ngapha yikho okunye sikhesen oluningi emakhaya kakhulukhulu esikubonayo khathesi lokwalana nje khona sekuyesibona khona ukuthi abantu sebesithi bangathathana nami ubone nomavikana njelayo sebethini indaba
leyo. Balaleli bekuyingxoxo lonkosikazi Priscilla Musihai Rambu Mushonga, ilunga ledale lephalamende njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Welshman Ncube. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami kusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Sibonge ke usithandekile Mhlanga njengokutsho kwakhe. Limthinte njalo kuvikezayo singakehlukani ke sikhangele ebesilakho kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Iziphathamandla zikamanesipala wedolobho leChitungwiza lelemaswingo izolo zitshise impahla yabaphila ukuthengisa ezitaladeni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande Lilayo.
You have You've been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vatereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.